kungaba nodakela impela ngoba nxa sibona i-conference leyana ebizwe ngama-war veterans basuke bathi bona laba abaphikisayo bavele basebenza emelika njalo siyazi ukuthi i-ZANU-PF nxa ivele isenkingeni igizisa lapho kuyehle khona so izizalwane zasemelika ikakhulu kusiya ku-court case le ekhona nxa kungabe kuphuma umphumela abangayithandiyo abantu be-ZANU-PF kungaba nodlakela olukhulu kakhulu ngoba siyawazi ukuthi ama-war vets bavazama ngazo zonke indlela ukuthi bebonise sengani i-America ilakho ekwenzile ukuthi khona abantu laba impumela ibe njalo njalo siyazi ukuthi khona basole u-Tentaibiti basola nosamisa bathi basuka badinga ukuthi khona i-America ilethe lokhu esingathi thina ama-sanctions siyazi ukuthi lokho bakwenza bekwazi ukuthi khona i-America vele yona ayifuni engafuni ukuthi izizalwane zazihlukunyezwe njalo bayayithusela besenzela ukuthi abantu basemelika benze lelo lingathola sebelenziwe kodwa siyakwazi ukuthi khona ye ukudlakela kungaphuma sibili
ye kodwa lokho okwenzeke ngele melika singathi kufanele nje yinhlala yenza kumbe kuyatshengisa ukuthi alithembi eleZimbabwe
ye kuvele kunjalo angithi siyazi ukuthi khona kuthe ngemva kwempumela yokhetho kube londlakela abantu babulawa seven abantu babulawa and i-America ikubonile lokhuyana njalo isanda ukuthi ikhiphe umthetho owezidera oletha la ama-sanctions okubonisa ukuthi vele i-America vele nxa ibhekele ezimbabwe ilithathe njengelizwe leli okungelamthetho and siyazi ukuthi khona indlela abacabanga ngayo ayikho kukhatshana kakhulu ngendlela izimbabwe igavernment eziphatha ngakhona nxa bengadubula abantu babo betshengisela nje emgwaqweni bangayenzani abantu bemelika nje abavele bengela ndaba labo nxa bedubula abantu babo betshengisela so i-America i-right khona yenze leyo esingathi i-transloning izame ukuxwayisa izizalwane zayo ukuthi zisimuke ngoba ezimbabwe vele ngesikhathi lesi kuba unstable singathi thina akuhlalisekanga kuyenzeka noma yini ikakhulu nxa impumela ye-court case le khona lamhlanje ma ingaphuma ingahambi nge-ZANU-PF
ubona kusenzakalani umthethwandaba ungethula isinqumo
bazayichitha nje i-application le kodwa ingaphuma isithi i-ZANU-PF iwinile akula nto ezenzakala kodwa ingaphuma ithi uchamisa i-application yakhe iyaphumeleka kuzoba nevalues esingathi udlakela ezoba khona zizasuswa njalo lisuka kufo namawo veterani abe-ZANU-PF liphinde lisuswe futhi abantu be-MDC abazabethengisela emgwaqweni bazabetengisa bejabulile kodwa nxa bejabulele njalo abe-ZANU-PF bazamngenela bezama ukuthi bebone ukuthi bebonise ukuthi i-MDC ibandla eligcwele nje ukuganga.